siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kungokuthi sibe ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi sibele sitshontshiwe ngurhulumente otshontsha izimali ozantiyo flow owa-2016 billion.
Enye yenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa isikhuthaze amalunga ayo ukuthi engafaki imali emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha.
Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube basola ukutshengisela okuqoqwa ngabatsha bezanu-PF njengendlela yokuveza usekelo kumongameli Mgabe. Kuyaqhubeka ukufuthelana phezu kohlelo lukahulumende olokufungisa abantwana besikolo lokuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network isikhudaze amalunga ayo kanye loZulu ukuthi bekhiphe imali zabo emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Promise Mkhonazi uthi abalezimali emakhaya bengaze bazihambisa emabhanga.
Lokhu kubangelwa ngisinqumo esithethwa nguhulumende engazange akhulumisane labantu lapho ezizothi uhulumende useletha enye imali engaqondakaliyo ukuthi imali bani ethiwa yi-bond note, ngothiwa i-bond paper, ngothiwa i-bond note. So asikazwisisi ukuthi ngithi i-bond note leyi sebezakhupha imali zethu nama-US dollar asemabhanga bekhathi sekufika amaphepha abo kumbe kuhamba njani. So sithe abantu bethu kabakhupha imali zabo ngokuphangisa emabhanga njalo labade befuna ukuyazifaka emabhanga bake bami kuhlola ukuthi kuyini isibi lokufuna ukwenzakala lapo.
Aliboni yini ukuthi lokhu kuza kwenza imali silele ngamandla ngoba abantu sebeyikhiphe emabhanga?
Kungokuthi silele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi silele sitshontshiwe ngurhulumende otshontsha izimali ozantiyo flow owa-2016 billion. Imali silela hathi ngenxa yabantu sizabe sokuthi imali silela nani nesokuthi urhulumende wathatha imali i-16 billion ayazakali ukuthi eyangabi. Njalo uyakwazi ukuthi ngo-2008 abantu balahlekelwe izimali zisemabhanga urhulumende ukuthi kwakuzima idola esiya ku-US dollar. So asifuna ukuthi isehlakalo sinjalo siphinde sibuyele abantu futhi.
Kuyini elikusolayo ngama-bond notes la? Uchazisile usiba lukhulu webhange elikhulu ukuthi ayisikho ukuthi useletha idola leZimbabwe.
Ama-bond notes lawa siyakwazi ukuthi kwangona abantu abazange bake bafake i-bond note ebhenki bafake ama-US dollar. So abantu bakhayela ukuthi nxa besiya withdraw imali zabantu bethola ama-US dollar. Kodwa urhulumende khe kuqathamele abantu ukuthi nxa besiya withdraw abe baqhubeka ama-bond note bayezingawaziyo ukuthi aze ahamba njani. Njengatho nginika umzekeliso we-extreme over laphana ukuthi zagcina sesilahlekelwa yimali eningi isemabhangeni ngama-zim dollar. Njalo uyakwazi ukuthi ama-bearer check abekhona before kusesenogono abe ngelamintengo eqondileyo abetshintsha ivalu yayo ngelanga ngelanga. So siye sabona ama-bond paper lawa angagcina senza njalo okungaba yinto yokuthi abantu bagcinaba sebelahlekele bese besibuze thina njengabakhokheli ukuthi hawu nale leyani kusicela ukuthi njengabantu abathengisa ezidaladeni singafaki imali emabhanga kungakacaci ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Promise Mkhonazi isikhulumeli senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi uhlelo lwabo lokungena esitaladeni betshengisela usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe luza kwenziwa ngelanga le Africa Day mhlaka 25 kulinyanga. Bathi bakhethe ilanga leli ngoba umgabe engumuntu ohlonitshwayo kakhulu ezwekazi le-Afrika. Kodwa osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube umnumzana Thokozani Sileya uthi kuyayangisa ukuthi ontanga be-ZANU-PF bazigqaja ngomgabe yena esebulele ilizwe.
Thina lolu daba abalenzayo ama-ontanga be-ZANU-PF kasilubone ukuthi ludaba oluqakatheke kakhulu. Ukukhulisa kwabo abakwenza umnumzana uMgabe kasikuboni ngoba kathi sinjengabontanga beZimbabwe sithwele nzima imisebenzi kayikho. Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe esalilwelayo salithatha embusweni obandlulula ngo-1980.
Obathi uMongameli Mgabe yingwenya ngumuntu ohloniphekayo kakhulu ezwekazi le-Afrika yikho imatch yabo le bezayenza ngelanga le-Africa Day. Uthini ngalokho?
Mina ukuba yingwenya kwakhe kangunanzeleli baba ngoba ungakhangela kathesi bona mhlawumbe ubukhulu bakhe abamkhulisa bona ukuthi ngumuntu ogugileyo mhlawumbe e-Afrika lapha mhlawumbe kwabamqakathekisayo kodwa ubukhulu bakhe kwezokuphatha ilizwe mina kambuboni ngoba ucikize ilizwe walihlakaza okweminyaka engu-36 so ubukhulu ababutshoyo mina kambuboni lapha ngaphandle kobudala kuphela ukuthi useluphele ngumuntu osomele ayihlale ekhaphumule.
Bathi uthuthukise uZulu weZimbabwe kakhulu kwezenotho sikhangela umthetho we-indigenization sikhangela umhlabathi abathi uMgabe uphe uZulu weZimbabwe.
Lokho ke iqiniso likhona ukuthi abantu bezana uPF kabafuna ukuthi bakhulume into eliqiniso. Ungakhangela umthetho we-indigenization yiwo osuke wasibulalela umkhonomi welizwe ngoba usuke wasubalekisa abantu akade befuna ukuthi bezo-investa kumbe ngithi bezovula ezamabhizimusi eZimbabwe ukuze ontanga beZimbabwe bathole imisebenzi. Indaba yabo e-51% yana ihle yabalekisa wonke umuntu okade lesifiso sokuthi angene elizweni ayenze amabhizimusi. Ungakhangela ekupheni umhlabathi akade bekwenza bebesipha abantu ngecele kwezombusazwe and ungakhangela ukuthi amaplazi bathese bawathethe kakula lutho abalwenzileyo ngaphandle kokuthi bafike baquma incingo emaplazini kathe sinyamazana sezigcwala emgwaqweni yikho sokugcina sokuthiba nama-accident amaningi and bayehluleka ukuthi balime ukudla kokuthi baziphilise bona kathe seZimbabwe sesiphila ngokudla kokucela into ebesingayenzi eminyakeni edlulileyo. So mbonani into abayithokozelelayo bathokozelela nje ukuthi uMongameli uMgabe ubhidlize ilizwe kuphela.
Umnumzana Thokozani Sileya ngosakhulayo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Baqhubeka bethukuthele abantu abaningi phezu kwesifungo sikahulumende esibamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe elizwe. Abanye abazali sebelobele abaphathi izincwadi bebazisa ukuthi abafuna abantu ababo babe yingxenye yalolu hlelo. Omunye wabo yisiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu, yena otshengisele esitaladeni zakoBulawayo izolo lamanye amalunga enhlanganiso yakhe besolalo luhlelo.
Abantu bethu bayanindezela bafundiswa amandla. Ungakhangela futhi i-grade nale yakhuluma ukuthi khona abantu bethu zindlalifa zomnotho weZimbabwe esingathi ngama-natural resources. Ingakho eqinisweni nxa sikhangela akusikho qiniso lokhu. Abantu bethu bayangabayanga ngenxa yokuthi ama-natural resources weZimbabwe adlaliswa. Sakhaya ama-damu, sikhangele yonke nje ama-natural resources akhona eZimbabwe asetshenziswe anothisa bona ababuthi abalutshwane. So asivumelana ukuthi abantu bethu bayazihawulela kodwa ke bebephethe isifunga ukukhuluma amangazini zonke. Sesesinandela kuba udaba emergency material isikhathi kahle. I-pledge leyi iyafundisa abantu abethuthi khona bazaqhubukela phambili behlonipha omama labobaba bafa ngesikhathi sempi enkululeko la ngeChimurenga umvukela. Thina-ke sithunuka lokho isiNdebeleni kakhulu kazi imithenzi lemathebeleni ngangoba before iunit accord uhulumende okhona nalolo mongameli khona waphatheka ekubuleleni kwabantu bemathebeleni ne-Midlands over 20,000 people ababulawayo kodwa kukhulunyelwa ngabo. So ngezinye indlela abantwana abaningi uyathola ukuthi kathi bayahlupheka emathebeleni le-Midlands ngenxa yokuthi wona abazali babo ababazintandane asingathi ngama-victims egukhulawunti abazali bababulawayo ngelamathuna abazange babe lama-besesikhethi la abantwana.
Umphathintambo obona ngemfundo yaphansi umnumzana Dokora uthi yena abangavumelani la lolu hlelo bangaluphikisa emthethwandaba, lingaba seliwathethe lawo manyathelo na?
Ngiyathi bethume kulenza ngoba ngakhanyambela njengenhlani into eyihobela amanye ama-civics obulawayo besikhangelele kuthiwakhesi sisakhale ukuthi simise abantu abethu ezikoleni ukuthi bengakwenzi lokho. Abaningi bethu abantwana besanisile ngikhuluma mlana ngokuphethelela ngingahambisa incwadi esikole kaphinani bethu masa ngathi ngitolisayene la owamntwana kasiyephatheke okungangokuthi nxa abanye abantwana besiyabo asembi wamntwana kayiwo-asembihlala eklasini lapha ukuqenda indlela zokuthi silungise kula ma-petition okuya emthethwandaba vele sizahamba emthethwandaba. Udokoro yena ngokwakho samuze ekhuluma ngokuthi wona yeasoma abalathwalele wona ku-PMB yes aku-PMBule kodwa nxa eku-PMBule kuthule kwi-constitution endala kula ndaba lapho kodwa lokuthi akuhlabelisi abantu abethu into esingavumelani nayo.
Unkosazana Makoto ngamahlango isiphathamandla sehoza sixoxela ngobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kengilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga we-Studio 7 esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZCTU olwe Women's Advisory Council. Sicubungula esiphathelane labesifazana kunhlelo zokukhokhela. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Siyazama sibili ukuthi sibancedise omama athi uhluphe lona lelo ukuthi omama lokhu besayisaba ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bazakale ukuthi bona bangamalunga awe-TDU. Okunye sibese kuzamayo ukuthi sibancedise ukuthi khona lokuthi omama bathathe ama-positions awe-leadership kumbe esingakuthi ngama-decision making positions from i-workers committee level emsebenzini. Bekubele nawo ngama-chairperson hatsho ukuthi bebe ngama-committee member. Why isitsho njalo? Nxa besiyabhadena kumbe nxa besiyakhuluma lomqashi befuna ukuyengezelela ikolo kumbe befuna ukuyabefundenisisa ama-conditions omsebenzi wabo, umama nxa ene-chairperson uzakhuluma naye akhulume nama-issues asupha omama. Sisuka ku-workers committee sithi omama labo kabathathe ama-positions even kuma-unions abo nationally. Babe ngama-president nokuthi ukuthi khona babe ngama-workers kube ngama-committee members nje babe ngama-national executive members. Ngingalinika umzekeliso ngami, mina ngikhuluma ngimi ngingusecretary wabomama e-Zimbabwe Congress of Trade Unions i-Zimbabwe yonke jikelele, ngiphinde ngibe ngu-president we-Commercial Workers Union of Zimbabwe. Okuyikho endibona ukuthi abanomama abaningi nawo they are being inspired babebona engazane umsebenzi wenzima kunzima sibili kodwa kuyabe kufuna ini i-determination ukuthi umuntu abophe ziqine ngoba akukhiphaa ngaphandle lapho ukuthi uyehlala etafuleni lakho kulamadoda khona ingweko esi sikhathi yabuyi-one umama. Like for example i-national executive yami we about 16 of which only 5 are women.
Kodwa wabona obaba babathatha njani omama abasezikhundleni, kusetshenzelwana kuhle yini?
Hayi, mina ngingathi ngibone ngazani sokudlulile ngoba ungakhangela ukuze ungene esikhundleni sona leso kuma-congress akhona kuyabe kugcwele obaba. So ungabona obaba sebekuvoteli ukuthi sifuna umama lowa ukuthi ayekuba ngupresident kutho ukuthi bayabeloku abakubonileyo ama-quality ababewabonile ukuthi umama lwana angayenelisa ukukhokhela ugadla lolu kungena problem obaba sebe kubona la ukuthi omama benelisa ukwenza okwenziwa ngabo baba akula difference idifference nje ukuthi omunye ngomama omunye ngubaba kodwa ingqondo kazilazi azinakuthi uyisimele kumbiyiseli.
Ungabatshela liphi abesifazana laba balokhu besesaba ukuthi bathathe isikhundla eziphezulu kumbe bangene emncintiswaneni lowo wokuthi bekhethwe enhlanganisweni ezijiyeneyo la kumabandla ezombusaso?
Kubomama bonke elizweni lonke jikelele, whether ku-trade union, whether ku-politics, whether kuma-church, kuma-civil society, asikhulumini sithatheni izikhundla ngoba ekushoneni kathi umusha mugazi, umuzi ngumama. Umuzi ongenamama awungeke ume. So even umveni ukuba ngu-president welizwe, I think sekuyisikhathi sokuthi lathi sike sibe nomprezident ongumama ongakhokhela ilizwe leli, then asize sibe nama-problems lawa esinawo ngoba umama phela omama abahlelekile bayabekwazi ukuthi izinto zihamba so zihamba njalo ukuhlela lokhuyana uma akunamama ongadla umntwana elambile. Okokuqala umama uyacabanga umntwana then yena ebesesile. Ngifuna ukuyenkareja omama bonke ukuthi bephume bengayisali, akunalutho oluhluphayo. Nxa obaba sebekubonile ukuthi wena uyakwanda ukwenza, asingadisappointini obaba, asithatheni izikhundla zona ziyana, sisebenze side by side nabo baba bona labo. Sizabona ilizwe lethu lithuthuka, sizabona le ngaja esiphuma kizo zithuthuka, even namabandla sizabona ethuthuka.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Big Nazi bavala ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Likhumbule ukuthi kusasa lilanga le Mother's Day, libahloniphe omama benu njalo libathande besaphila. Vakasindi ndomuda kwazo meyangu, happy Mother's Day lakubo bonke omama labangangizaliyo. Ngithi kini, happy Mother's Day. Kwaneloko lamhlanje livalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.